siyabonga Chris ngiyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
As the son of an immigrant family, I'm happy to be a guest in this country.
Njengomuntu odabuka emulini yabokuza mina ngokwami, ngiyajabula ukuba seMelika elizweni eselilikhaya labantu abaningi bakwamanye amazwe.
UPope Francis ofike eMelika izolo lamhlanje uhlangane loMongameli Obama esigodlweni sakhe seWhite House.
Loku ade bekwenza becabanga ukuthi balwa le opposition ikakhule MDC. Kabalwi le opposition MDC kodwa bazilwisa bona ngokwabo ngoba umhlaba wonke jikelele usubonile ukuthi kwezemthetho ezenziwayo kuZANU-PF, kwezamabhizinisi ezenziwayo kuZANU-PF, kwezomkhonomi ezenziwayo kuZANU-PF zilakho ukuthi khona zibangelwa ngeminye imithetho enjengana leyo akade bewusebenzisa.
Idale le-Constitutional Court lesula isigaba 121 somthetho we-Criminal Procedure and Evidence Act. UMongameli Mugabe ufike edolobheni le-New York ngapha eMelika lamhla elanda umhlangano we-United Nations General Assembly. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UPope Francis ofike eMelika izolo namhlanje uhlangane loMongameli Barack Obama esigodlweni sakhe seWhite House. UPope wethu le umbiko wakhe wakhuthaza abantu ukuthi babe lesineke lozwelo ebantwini bokuza njengoba laye ephuma emulini yabokuza. Uphinde waphatha njalo udaba lokuqakatheka kokulondolozwa kwemvelo ukuze kuvinjwe ukuguquka komkhathi. UMongameli Obama wamukele uPope ngenjabulo wavumelana laye kudaba lokulondolozwa kwemvelo. Ababili laba bakhulume phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu ebezilande ukuze bona uPope. Asizweni amanye amazwi ombiko wakhe.
As the son of an immigrant family, I'm happy to be a guest in this country.
Njengomuntu odabuka emulini yabokuza mina ngokwami, ngiyajabula ukuba seMelika elizweni eselilikhaya labantu abaningi bakwamanye amazwe.
Kunjalo nje amaKatolika eZimbabwe athi kuhle ukuba lomkhokheli onanzelela ukuqakatheka kokuguquka kwezikhathi, kodwa lokhu akutsho ukuthi sebezayekela ukulandela imilayo egxile elizwini likaNkulunkulu ngesikhathi omkhulu wabo esethekelela eMelika leCuba, kubika uNothando Sibanda.
Masonto wonke isiyagalombili ekhulwini 8% lezizalwane zeZimbabwe ziyangena endaweni ezishiyeneyo zamacawe yamaKatholika lihlabelela lidumisa uNkulunkulu ngendlela yazo ebekwa kunkulungwane leminyaka eyadlulayo. Kule ngxoxo ezishiyeneyo ukuthi kambe eminye imilayo yaleli bandla efana lokuzila amacansi wabafundisi labo sister ingabe uyilokhu iqakathekile na. Omunye walabo abathatha lezi zifungo eZimbabwe nguFather Michael Ndiweni. Njengebandla uthi baqhakathekisa ukuthula lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe wonke omhlaba.
Nxa sikhangela okusanda kwenzakala lapho uPapa ahambe khona elizweni laseCuba, ukhulumile kubana njengamaKatolika siqhakathekisa ukuthula elizweni, siqhakathekisa kubana ilizwe kumbe singathi umhlaba wonke jikelele kufuze kube lokuthula.
Ufather Ntweni uqhubeke esithi kuhle ukuthi upapa abalaye kathesi uyakhangela inguquko esikhona emhlabeni la kundlela abantu abaphila ngayo adinge indlela zokuthi ibandla liphilisane lozulu kodwa lokhu akusho ukulahla imfundiso yeBhayibheli lemilayo kaNkuluNkulu. Ibandla leKatholika selike lazamazama ngemva kokuba abafundisi balo abathile bathwaliswe umlando wokudlwangulwa abantwana ikakhulu abafana. Unkosikazi Emilia Mlojwa olilunga laleli bandla uthi ukuxolela imfundiso yeBhayibheli kungakho labo abavunyelwe ukuxolela labo abetheswa imilando le.
I think ukuthi bephume egcekeni ngama 11 kuyabe ngasoze kuyenze ngoba kuzawuthatha isikhathi but nxa kungaba le one umuntu onganjani ongatshela abantu to apologize into eyayenzakalayo then ebesesitsho ethembisa abantu ukuthi nanaye okwayenzakalayo sezokuphinde kwenzakala.
Omunye njalo olilunga laleli bandla eSt Mary's unkosikazi Janet Ngwenya uthi kuhle ukuba lo papa okhangela indingeko zabantu nankuphela indlela okuphilwa ngayo seyaguquka.
Okukhona nxa upapa engavumela ubana ibandla elikhululeke abantu abasebandleni bekhululeke ukusebenzisa isingani ngama contraceptives ngesilungu sibona ngani lakho kungancedi abantu abadubeka ikakhulu emazweni asathuthuka.
Lanxa ibandla leli liyake letheswe umlando wokungahloniphi abesifazana kanye lokubancindezela omunye wamalunga umnumzana Muzi wakhe Sibanda uthi vele owesifazana akumelanga abonakale emphakathini lasebandleni ekhokhela ngoba lokhu ngumsebenzi wabesilisa.
Umthetho kaNkulunkulu ukhona ekugcineni idignity yomuntu ngoba umfazi akumelanga ezithathe njengecommodity ukuthi usemsikini njengamatamatisi uhlale ukudisplay kube.
Lanxa upapa omutsha angabe ngumuntu olakho ukwamukela inguquko akuthembisi ukuthi uzaguqula kakhulukazi indlela abanye bakhe abangaphezu kwamakhulu amabili lengxenye i-265 asebephathele umsebenzi phambi kwakhe. Owakhathesi izigidi zamakatholika emhlabeni ziyaqhubeka ngemikhuba yazo yomkhuleko we-Rosary ukuthola isidlo kanye lokuvuma izono kungakhathalekile ukuthi umhlaba uguquka usiya ngapi. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale le-Constitutional Court namhla lesule isigaba 121 somthetho we-Criminal Procedure and Evidence Act ebesisetshenziswa kakhulu ngabatshutshisi ukuqhubeka bevalele izibotshwa eziyabe ziphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili ngomthethwandaba. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Esethula lesi sinqumo lamhlanje kuseni edale le-Concord, umahluli omkhulu uChief Justice Godfrey Jijika Usiku uthe bakubone kufanele ukuthi sesulwe lesi sigaba ngoba abatshutshisi bakahulumende bebesisebenzisa ngendlela engayisiyo elocuku. Lesi sinqumo sithethwe ngemva kokuba amalunga amane ebandla le-MDCT abalisa omnumzana Fanuel Kamurendo, Shelton Masamba, Tendai Kamurendo, Lo Wilbert Ndiweni bekhweze udaba lwabo kuleli dale bekhalaza phezu kwalesi sigaba somthetho. Igqwetha labane laba ilunga lenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Setelechara umnumzana Kudzai Kadzere wamukele ngenjabulo lesi sinqumo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kweMDCT umnumzana Abednego Bebe ngomunye oseke wahlukuluzwa kusetshenziswa lesi sigaba.
Loko ade bekwenza becabanga ukuthi balwa le opposition ikakhule MDC kabalwe le opposition MDC kodwa abazi lisabona ngokwabo ngoba umhlaba wonke jikelele usubonile ukuthi kwezemthetho ezenziwayo kuzani PF kwezamabusiness ezenziwayo kuzani PF kwezomkhonomi ezenziwayo kuzani PF zilakho ukuthi khona zibangelwa ngeminye imithetho enjengayena leyo akade bewusebenzisa ukubana bahlukuluze abantu ngawo ungakhohlwa ke futhi untu umthetho ofana nayo wawuveleke lahliwe iParliamentary Legal Committee.
Lesi sigaba sisetshenziswe kakhulu kulabo abaphatheka emikhankasweni yokulwela ilungelo loluntu kanye lamalunga amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe ufike edolobheni le-New York ngapha eMelika namhla elanda umhlangano we-United Nations General Assembly lapho kuzakhuluma khona umkhokheli we-Roman Catholic Church uPope Francis ngolwesihlanu. Umgabe uhamba lonkosikazi wakhe uGrace Mugabe labaphathi ntambo bakahulumende abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Samuel Mbengegwe lobona ngendaba zempilakahle umnumzana David Barire Nyatwa. Abakhokheli bamazwe omhlaba bakhangelelwe ukukhuluma ngezimiso zeMillennium Development Goals kanye lokunye okuthiyeneyo okugoqela indaba zentuthuko. UPope Francis yena akukazakala ukuthi uzakhuluma ngani emhlanganweni lo. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi ubona umgabe ekhuluma ngani kahle kahle kulomhlangano.
Ngibona ngiphezela umgabe umpiko wakhe owakule General Assembly eyalonyaka uzabofana nje leminyaka emihlanu edlulileyo ukuthi nje uzabe ekhuluma ngokuthi ukungazwana okukhona emhlabeni kwenziwa ngamazwe aphesheya athuthukile njengabo-America namazwe ako-Europe. Abangeli ukuthi kuliwe emazweni kube lokuhlupheka kwabantu ngezikhathi zempi. Ngibone ngani uzathatha imizekeliso yalokho okwenzakala kweSyria. Sokula bantu abaney'ziphephelo eziningi eziphuma zivalekela ukulwa kulaphana. Ebesithi ngabe i-America lamazwe e-Europe bengazange bangenele kulawo mazwe, bangenele kubo Libya. Ngabe kungekho le inkinga ekhona etholakalayo manje eziphephele eziningi eziswele ukuthi zingaya ngapi. Kodwa umbiko wakho uzabufana nje lowo ensukwini esiwujwayeleyo ukuthi uzabe sola la mazwe esithi njalo yenza ukuthi ilizwe lakhe leZimbabwe lehlule ukuthuthuka lisiya phambili. Mbona ngani khonokho yikho azakuqakathekisa kangako.
Umgabe njengomuntu oya esontweni yeRoma siyazi uPope Francis uzakhuluma emhlanganweni weUnited Nations ngolwesihlanu ubona ewathatha njani amazwi kaPapa kulo mhlangano omgabe.
Ngibona ngani uPresident Mugabe uzazama ukuthi azitshengisela njengomuntu osebenzela ndawonye njalo ozwisisayo indlela uPope acabanga ngayo lafuna ukuthi into zenziwe ngayo ukuthi mhlaba ube ngowabantu bonke njalo kungabi labantu abahlupheka kakhulu. Kodwa bese ngibone ngani futhi uPresident Mugabe uzafanele ahlakaniphe ukuthi umbiko wakhe nxa kuyukuthi uPope yabe sike wakhuluma ngamalungelo abantu. Ngibone ngani mina lokhu kuzasuka kwethuse uPresident Mugabe ngoba yena esithi hayi izinto ezinjalo kazonani nazo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda incwethi kwezombusazwe sixoxela eseNgilandi. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isinqomo esethulwe ngomthethondaba we-Constitutional Court esokwesula isigaba 121 somthetho we-Criminal Procedure and Evidence Act. Thumelani text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni elingene kuhlelo. Sss. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Siqale ngase Afghanistan. Uhulumende wele Afghanistan uthi usethethe amanyathelo alukhoni okujezisa bonke abafunyanwa belamacala okudlwengula abantwana. Uhulumende uthatha amanyathelo la ngemva kwendaba eziningi zokudlwengulwa kwabantwana ikakhulu abangabafana ngamapholisa kanye labakubutho likahulumende wakulelo lizwe. Sicine ngaseBurkina Faso. Imbiko ephuma kwele Burkina Faso iveza ukuba ibutho elilinda umongameli welizwe eligenqule umbuso kamongameli Michel Kafando ngeviki edluleyo wabekhokhela urhulumente osaphethe intambo zombuso kungakenziwa ukhetho selilobelane isivumelwano sokuthembisa ukuthi akusoze kwabalwa ukuchideka kwegazi ngalesi sikhathi kungakenziwa ukhetho. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Elebotswana lithi inani labantu beZimbabwe ababotshelwa ukuthola izithupha za kulelo lizwe ngudlu liyaliqonga. Lokho kulandela ukugwetshwa kabuhlungu kunsukwana isanda kwedlula ngenxa yokutholakala belezithupha zeBotswana okungekho emthethweni. Kubeka intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi umumo omnotho kweZimbabwe uqhubeka usiba munyu, iningi liqinisa imizamo yokudinga indlela zokuphunyuka kuleli jogwe noma nje ezinye zingekho emthethweni. Abanye abeZimbabwe kule Botswana sebebone kungcono ukuzama ukudinga amaphepha lelo lizwe ngudlu ukuze bamukelwe njengezalwane zeBotswana. Ezinsukwini esisanda kwedlula kulabahlanu abagwetshelwe ukutholakala belezi thupha zeBotswana okungekho emthethweni. Batshele umthethwandaba ukuthi babanjezelwe isimo esibi eZimbabwe yikho bedinga ukuphephela kwele Botswana. Abakhulumele Studio 7 bathi lokho kumgceke ukuthi isimo seZimbabwe sesifuqela iningi ukuthi lizithole sesimeni lokuflathela umbuso kamongameli Robert Mugabe.
Asebedinga ama-ID kwele Botswana kubonakalisa ukuthi luhlupho olukhona eZimbabwe olwenza ukuthi bazophephela lapha eBotswana. Sebebaningi kakhulu kulezi nsuku.
Umnumzana Vulindlela Sibanda uthi lokho kwenzakalayo kumele kuyangise umbuso kamongameli Robert Mugabe ngoba kumgceke ukuthi abantu bazimisele ukuzigeza ukuba ngabeZimbabwe.
Kumele kuyangise uhulumeni weZimbabwe nxa uthola abafowethu bese ba so desperate ukuthi bebe ngabaTswana to the extent ukuthi bengathenga mbena beqila ukuthi bethola ama identities angapha. Kutshengisa nje ukuthi isimo sezinto eZimbabwe silungile.
Umnumzana Ozias Ngulube laye uyabavikela labo abazithola belingeka ukuthola isithupha zeBotswana ngomkodo. Uthi kusobala ukuthi amazwe angomakhelwana afana leBotswana kanye leSouth Africa aphethe amathuba akusasa engcono uma kuqathaniswa leZimbabwe.
Ngibona kuyinto singeza ke sibanike icala ukuthi benze into enjalo because nxa sikhangile ngapha, nxa kulamaphepha wangapha, uthola ama-opportunities angcono compared to eZimbabwe ngale. Kulodubulwa ngkhulu ucina losokuthenza ukuthi abantu becine bengena inkingeni njalo.
OkweBotswana uBuitumelo Pinelo uthi noma nje ezolala kwabeZimbabwe ukudala amacala kusoke kusize ngalutho. Uthi ngabe uhulumende wakhe ulandela inyathelo leSouth Africa lokunikeza labo abanye lamaphepha ixetsha lokulungisisa isimo sabo.
Rathalanyor simo sethatha kuZimbabwe but at the same time
ukubi ukuthi bedala amacala ngoba bestranded labo kodwa la yohulumende kumele azame ngazo zonke indlela ukuthi ancede abantu abalesifiso sokuhlala kuleli lizwe besebenza.
Kubika ukulungiselwa isithupha ngudlu sokulibhizimusi elikhula njalo ligoqela izalwane zeBotswana okuyizwe esihamba phambili ekusizeni abafuna lezi zithupha. Inhlawulo yokuthola isithupha seBotswana ngomkoto ibikwa iqala kumapula ayinkulungwane ezilithumi siyaphezulu ongamadola awemelika ayinkulungwane. NgingoMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisavuna kule Botswana.
kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lo mnumzana kuthula Matshazi ongene kukhetho lwamakhansili edolobheni le-Iqaluit kwele Canada. Indawo le idume ngokuba la makhaza njalo ilabantu abaziwa ngokuthi ngama-Eskimos. UMatshazi uthi ulethemba lokuthi uzanqoba kulolu khetho.
Into engenze ngangena kulolu khetho ukuthi khona lezi zinto eziningi ezisihluphayo lapha e-Iqaluit. I-Iqaluit lidorobha elingafani lamanye amadolobha njengabo-Toronto, Washington. Singathi nje eziyizinto ezilapha nje zifanana lekhaya. Ngoba nxa sikhangela lapha kulodubo lokudla, kulodubo lokuhlala, abantu abanazinto ezaneleyo. Imigwaqo lezikolo into ezinjalo. So kuqakathekile ukuthi sikulungise ngoba even loba mina ngilendlu kumbe mina ngilokudla kodwa nxa umakhelwane wami engelandlu engelakudla kumbe omnye umuntu osongelandlu ezihlalele estridini njengabantwana ama-street kids esiwabone eZimbabwe kunzima ngoba kusasa umntwana azani uzabuya ezokhala kuwe kumbe wena ukuhlala kwakho akukuhle ngoba uyesaba ukuthi engxenye abantu laba bengakuvukela ngodlakela kumbe kungenzani. So ukuthi sikhangele abanye abantu abadubekayo kuyanceda lathi ukuthi sihlale sibe lokuthula. Mina mbona ungani ngilawo amacebo lawo esingathi khona ngesikhiwa bathi i-strategic planning approach.
Ye, mase sikhangela ke baba Matshazi khonapho okwenzayo kukhona okunye ongathi kungathathwa kusetshenziswa ekhaya nxa abantu bekhankasa nje.
Imitshina esiyisebenzisayo lapha sisebenzisa amakhompyutha. Amakhompyutha lawa ayanceda kakhulu ngoba ayenza ukuthi khona ukhetho lwethu kungabi lokuhluphana kumbe ungakhanyi ukuthi izinto zihamba njani. Hayi, into yesibili esingayikhangela ukuthi khona abantu nxa besithi khona kulokhetho bafuna ukuza ukuthi khona wena othi khona ufuna sikuvotele uzasiphana. Asikho ukuthi khona uzabapha imali kumbuza uzabenzani. Hhayi, ekhaya sithi i-vote buying asikufuni lokho. Kumele uchasisele abantu ukuthi khona ngezinto esilazo okumbe ngolwazi olalo wena uzabanceda ngani, uzabanceda njani, uzasebenza labo njani ukuthi libone ukuthi khona lizathola lokho elifuna ukukwenza. Sithi kumbe engxenye lithi khona nxa kulodubo lokudla njengalapha uzabanceda njani. Ngikhathesi ngiphume lokho ngikhuluma labantu ngabatshela ukuthi khona udubo lokudla lolo basibonele ukuthi khona uhulumende uyasinika imali yethu eyaneleyo. Engasipha imali yethu eyaneleyo sizathatha imali yana sibone ukuthi khona senza ukuthi ukudla kungaduli kakhulu.
Umnumzana kuthula Matshazi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Iqaluit kwele Canada obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhona le eCanada. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zejahe elidala uChris Gande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Rita Ndlovu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Ya, umbuzo wami wokuqala, ubona njani umthetho lo unxakuye ukuthi kuthiwa khona abantu ababili yibo kuphela abasayinelanileyo lo esithathu yabe sengena yena kalacala?
Hayi, ucala kumele abe nalo kanti uzakwathalela njani lo muntu oshadileyo manje lokhu kwenziwela nxangigenbini isithathu ungena ukwazi ukuthi umuntu njani uchadise uyabuya uyafuswayo ukuthi yabomazi ukuthi umuntu oshadileyo ubayela njani ukuthi wena uyekele ukuba lecala.
Umthetho lo bathi bona nxa bekhangele bona ukuthi laba babili yibo abasayinelanileyo nxa wena usungowesithathu awukho kusivumelwane sabo kutsho ukuthi ungene njani khona?
Kodwa ngokuqala ngibuze kanti yibo abawubhalayo leyo mthetho ukuthi ukuthi khona khona nawo le ithandana lendoda eyaseyakhombe lomfazi ochadile umfazi yami lelungelo lokuthi akusuke ukuthi wemthandana lendoda sendeni indoda ilelungelo lokusuka indoda ukuthi ithandana lelikakhe sekhathi esizibangela kuyiko abasebenzi ukuthi ukuthi bathola khona lwalo lelungelo lokusuka kanti sibe kanti kwamabenzi leyo mthetho njalo phela kade ngisakwazi ukuthi umuntu bazale lesithembu ukuthi ujungale ukuthi ukuthi zabuye nawe umuntu angachada ukuthi ivukhosi lelungelo lokusaka sesithi akuyini njalo ngivuye ukuthi athathe omunye umfazi ukuthi khona kathi sebeqalisa futhi ukuthi kawesithathu kanjeni into yonkona ifika izide iyathandisisa ukuthi bantuzele injongo yokuthi bahlesele kuyini
sonesani isikhathi nxa isiba lo wesithathu eqalisa kumbuka umkhombisa lani kathi vele kuhamba njani khomba
laphana kwakuvukile hayi isithembe sakudala sasingahluki yalo le ndoda yayingalamanga ayithi nxa ingahawuleli intombi iselele kakhe ukuthi mdangifuna ukuthatha umfazi akuvumile kumbela akutshele ukuthi hhayi ingayiyona eyithatha kubayi umuntu abazayenza njani abazawelelani kwake yayisikho okwakathetha ukuthi umuntu uyakhulisela umfazi abelethu ekufihla ngalizala abantwana ebafihla abantwana bezibebona nemiaukufiwa ubaba kakudala kabeneqiniso into kwakuyenza kwakuyazi ukuthi kwakulandela amasiko thembe kudala sasivele sinjani sivunyele yakhayela amanye amazwe njengabo-South Africa amazulu enziyanda vele umfazi wezizilakwazi ukuthi indodana iyathatha abafazi bebe yi-100 baphila lakho uhambe isazulend ithingisathi lyani iyathatha abafazi kuyavunyelwa vele ikhahlaka injani iyavunyelwa le yethu yayikuvuma khonokho fika le ndaba zokuthi ezimbabwe vele kakulakhatha kulasiko esilandela amasiko esinjani esingawaziyo sidube lawo phambili abesesisinda sesiriveta bank ukuthi thina vele kudala sathi thila njani ake kwenithi kusuka kube ne-problem yoba vele lina ikhakha labe livele linjani lingalayo so isnotfair ukuthi kavele kakulungayo ukuthi khona kokuthiwe ulwana kalagala ingabe funa ukukuligalize ukuthi umuntu kathathe kungabisabi ne-chapter 37 njengakudala kakube njalo kodwa kungathiwi ukuthi kungathiwi umuntu kuye lecala ukuthi lwalilecala lwana kalagala lwalilecala kanti ingabi wonke umuntu angabi lani lecala lonke lithatha isithembu kuvumela ukuthi yena lanisi-chapter 37 kayinjani kayisekho umuntu sechadwa nokwalwa komthitheleyo kuthiwa white number 1 white number 2 white number 3
hhayi kwezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngifale kuhle balaleli ngiyathaba ukukhuluma nani ngalekhathi
hhayi lathi sibongile ube lelanga elihle
lo-ke
bekungunkosikazi Rita Ndlovu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga Tshahelidala, siqhubekele phambili. Uvulwa ngokusemthethweni umdlalo walonyaka we-Intwasa Arts Festival kwaBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Isikhulumeli senhlanganiso eqoqa umdlalo we-Intwasa Arts Festival kobulawayo uNkuleko Nkala uthi iqembu le-Africa Revenge lelizathokozisa uZulu ozabe ethe gwaqa egcekeni lezimoto elingaphandle kwe-Large City Wall. Umkhosi kungokuvula okusemthethweni imidlalo yalonyaka ye-Intwasa Arts Festival kobulawayo.
Namhla lilanga lesithathu sile official opening yethu. I-Africa Revenge ibuya kobulawayo ngemva kweminyaka engu-9 bengekho lapho. Babe behlanganele la majaha khonapho kobulawayo le Harare ahlanganeyo sibiza sithi iBulawayo Ensemble bazabe betshengisa ukuthi eZimbabwe sigida kanjani.
Umdlalo walonyaka uqale ngomvulo lapho bekulenhlelo ezimbalwa ezigoqela ukubukiswa lokuthengiswa kwengwalo ezifundwa ngabafundi abazabhala imihloliso lonyaka. Unkala uthi lezi ngwalo zithengiswe zaphela bagcina befaka olunye uhlelo ukuze bengavaleli phandle ezinye izifundi ebezivela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo. Izolo ngolwesibili njalo kube lohlelo lwabesifazane olubizwa ngokuthi Women, Wine and Words oluqhutshelwe e-National Art Gallery.
Kade sikhangele lapha omama abakwezemidlalo besilosiso vele eHarare, abanye khonapho kobulawayo, abanye bevele eNgilandi. Sisebenze kuhle kakhulu. Asikhangele ukuthi festival siyafika mhla ka-26 siqeda konke kuyabe kuhamba kuhle.
Inhlelo zemidlalo ye-Intwasa Arts Festival kobulawayo ziqhutshelwa endaweni ezijiyeneyo ezigoqela e-Large City Wall, e-Hope Center, e-Bulawayo Theatre kanye lase-National Art Gallery. Lezi nhlelo ziyatholakala ebulenjini ku-www.intwasa.org kanye la ku-Facebook ekhasini elithi Intwasa Arts Festival kobulawayo. abenza ezemidlalo abaphatheke kumdlalo walonyaka ngabagoqela imbongi zakuleli lezivela phandle kwelizwe omahlekisa abaludumo kobulawela kwelezimbabwe jikelele abaculayo labasinayo abagoqela iqembu lendolwane Super Sounds iyasa uDiana Samkangi impumelelo Shining Stars Zondukes Junior kanye loChase Skuza lo mnyaka ngumnyaka wejumi lanye limidlalo yeIntwasa Arts Festival kobulawayo iqhutshwa njalo yalonyaka iyafika emaphethelweni ngomgqibelo ngimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji
kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo libelobusuku obuhle.